uphelele bonke kasikuthi uphelele bonke hayo ngobelana ngobelana tuze kwami kasikuthi uphelele bonke kasikuthi uphelele bonke Pelele wonke, kasikuthi uphelele.